Ngomgqibelo umkhokheli webandla leMDCT uDokotela uThokozane Khuphe usungule umkhankaso weBeat the Pot, Stop Discriminating Against Women, Stop Victimization of Women, Vote No to Mnangagwa and Vote No to ZANU PF. Lo umkhankaso wokuthi omama bazabe betshaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni. Omama bazabe betshengisela ukuthi khona uhulumende weZANU PF esebenza loMonzora sebenze isivumelwano sokuthi bancindezele omama aba leadership. Uzananzelela ukuthi uSpeaker of Parliament ukhethe ukuma loMonzora kungxabano yebandla leMDCT. Uzananzelela njalo ukuthi uMinister of Justice ukhethe ukuba loMonzora kungxatshano yeMDCT. Lakunjalo amajajisi akhetha ukuma loMonzora kungxabano yeMDCT. Okuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF esebenza loMonzora bayancindezela omama, bayancindezela abesifazana. Okwesibili, umkhankaso lo ngokutshaya imbiza yenguquko ukuthi ngaphansi kombuso kahulumende weZANU-PF PF omama bathwele iqatha, abalanto zokuphika emagumeni abo. Ngakho ke imbiza azilalutho phakathi kose bezitshaya ngemphini. Omama bathwele nzima in terms of ukuthola amanzi. Kunzima ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo. Abasemadorobheni amanzi ayahamba, abasemakhaya izibhorane zikhatshana. Omama uyathola ukuthi bathwele nzima ngokuya emakliniki, akula mithi ezibhedlela, akula mithi yamababy clinic. Omama bathwele nzima ngendaba zokuhambisa lezi kumabhasi kazubukho. Omama bathwele nzima ngoba bafake emabhasini babe yi-standing bahlukunyezwe ngobaba. Omama bathwele nzima ukuhambisa abantwana ezikolo, izikolo zivulwa kathesi. Ngakho-ke omama bazabe betshaya imbiza zenguquko kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika kuma-by-elections kamhla ka-26 March besithi khona uMonzora leZANU-PF akumelanga bathole amavoti abo.
Manje njengebandla lina likhuthaza ukuthi abalandeli benu bayenze njani, bavotele bani?
Njengoba usapho lweZimbabwe lusazi ukuthi ibandla leMDCT likhokhelwa ngodokotela Thokozane Khuphe kalincintisi kuma-by-elections lawa azayo ngoMbimbitho, sithi kibo abantwana beZimbabwe kabahambe beyevota, kodwa bangabona lapho kule bandla leli elikaMonzora iMDC Alliance leZANU-PF bangawavoteli ngoba yizo izitha ezinkulu kubantwana beZimbabwe. So ke kasilabandla esilispecific esithi abantu balivotele, kodwa sithi la mabili hatshi nanoma sokutheni bangaqali ukufaka uxa wabo kiwo.
Ungasitshela ukuthi njengebandla likhangelele ukuthi lizayenza nini iCongress?
Umongameli uDokotela Thokozane Khuphe njengoba ephawule emhlanganweni abelawo labonozindaba eHarare kuviki ephelileyo ukuthi sizabalayo iCongress ngomnyaka lowo ka-2022, kodwa ke iCongress yethu izafuna iqale phansi esingathi kuma-branches wonke eZimbabwe ngu-9970. So ke osokusele manje ukuthi iNational Council yebandla ihlale phansi i-adopte i-roadmap ezaproposwa i-National Executive yebandla. Sikhangelele ukuthi iCongress sibe layo umnyaka lowo usiye phela. Oso uvele obala esingela kuthandabuza lakho ukuthi ibandla leZANU-PF sebenza loMonzora ukuhlukumeza omama abasezikhundleni eziphezulu. Yikho ke le campaign itargeta amabandla lawa omabili ukuthi omama kabatshaye imbiza zenguquko, bangabaniki amavoti awo, bavotele laloba yiliphi ibandla abalizalithola kuma-ballot papers mhlaka 26 March. So kangisingeke sibekwazi ukuthi sikhulume ngamabandla angakahlukumezi omama okusegcekeni njengebandla likaMonzora leZANU-PF.